akuna ngukungo ezaba khona ngaphandle kwakho naloko kuvele sekukhona umgabe bekhijiwe embusweni akade bambelele kuwo ngokuriga ama-election iminyaka yonke leyi kungangathiwa nje kumbe izinsumba awazi kumbe amaminithi ukuthi kwenzeke khona lokho akulanto engaloke ngathini sekuyiso isikhathi sakhona sokuthi ahambe ayehlala labazukulu.
Awubone mhlawumbe begcina bevuma laba bebutho ukuthi ehlale umgabe mhlawumbe kuze kuyiwe kukhetho?
Angiboni bevuma ngokuba vele ukuhlala kwakho ukuqedisa itemi ukuqedisa ilizwe, ukuqedisa itemi ukuqedisa i-economy, ukuqedisa itemi ukuqedisa konke lokho okusele okwezemfundo, okwezempilakahle, konke asakuqedise kuzona kuyona leminyaka eseleyo. Isikhathi sakho sokuhamba yisona lesi, akufanelanga kuvunyelwe kuvunyelwane ngento embi kangako ukuthi abuye ahlala athi uyaqedisa itemi yokuthini itemi. Iminyaka yonke le iminyaka engu-37 lokhu esithi uyaqedisa eqedile izwe usafuna ukuqedisana okunye. Nxa engakhuluma khona lokho akumele akangikwamukeleka, ngibone ukuthi kuzavunyelwana ngento enjalo ngokuba iyabe yinto embi kakhulu ebantwini baseZimbabwe.
Alubana kuthe kwenzeka khonokho bavuma ukuthi qedise, awuboni yini ejikela ibutho bona othiwe engabe zithole labo sebe sebunzimeni obukhulu?
Uvele nabavuma into enjengayona leyo babezilimi ezinye ongakazi wahlangana nazo empilweni. Irisky yonke leyo abayayithetheyo besenza konke lokhuyana befaka abantwana babantwini engozini zokuthi ungagcina kule mpelizweni abe ngasuka ngemva kwalokho bathi kaqhubeka aqedise ilizwe. Kangithi bathe besuka phansi batshela isizwe ukuthi umuntu luyehluleka akusela msebenzi elizweni, amabhenki anamali, akulalutho lukhona, abantu bayahlupheka. Nxa sebemupha ithuba futhi lokuthi aqedise abulale konke amakhula anakade eyi-100 meters abe i-1 kilometer, amanzi akade ekhona angabi khona, imigwaqo ekade ingathi sele tharanyana isithele yonke, babemthela ukuthi achithe konke ngemva kokuthatha i-risk endala babe ngabantu abangaphelelanga emakhanda. Angiboni ukuthi khona umuntu ongayenza into enjengayona leyo avume into eyingozi kanjalo ukuthi ngemva kokusebenza konke lokhu akusebenzile esenza izinto ezingaphina kukhulu umthetho asukume abuye aphela lowo muntu ilungelo lokuthi aqhubeke esenza umathanda.